akutshintshanga lutho. Into abayenzileyo kuphela ukusenzela imetsi. Bas edele bathatha imali ebesivele siyihole i-4,300 leya bathatha i-40% leyengene last week eyi-1,600 pound bahle baconvetha le nostro yabo yaba yi-6,102 so unga-edi inostro 6.1 u-edi 40% leyo abayifakileyo i-1.6 usu edale salary yethu i-4.3 bayenze kungazwakali inganiso sokule something abayenzileyo bona vele bangayenzanga ndifana lo muntu othi ule dola evele kunika idola abesesithi hayi khathi sangisakunika idola sengunika i-100 cents so I think badlala ngathi vele thina so njengenhlanganiso sithi hayi thina sifuna ukuyenzelwa imitsi asifuni ukuedelwa inostro kwisalari yethu thina sifuna ukuthi basitshele ngesalari isalari njalo ingelanostro anti bashona bechazisa ngokuthi inostro le by December izabe sikhitshwa so inostro ingena ngaphi kanti kwisalari so thina sithi hayi hayi vele into abayenzileyo abayenzanga lutho labo abantu bazama ukuvala umphakathi abone ngani owasesafuna ukube nemsebenzini phezu kokuphi 12,000 umphakathi kumele bekwazi eqinisa ukuthi vele yimali ade khona le benga-edabe-edabe-ede akulalutho abalwenzileyo vele abayenzanga lutho
lithi lina nxa lingayitholanga i-$520 eliyifunayo vele kalibuyele emsebenzini
ukuza senza sibuyele emsebenzini ukuthi basinike inkolo e-equivalent to i-$520 okusondela khonapho ku-$520 kulokuthi badlale ngengqondo zethu lezi ngendaba zemithi abazenzayo lezo okokuthi edela bayenze ngani kule nto engimangalisayo ebayenzileyo into ekhona i-government ayenzanga lutho bathatha amapheni ba-ed imali zethu bakhiphe sebefakele nostrole kungani kule nto abayenzileyo kodwa kusalayo thina zilangenza kungenanto ephutshayo siyibonayo siza continue sihlezi ezindlela.